Lokhu kuvezwe emkhosini okwethula lolu hlelo owenzelwe esikolweni eseBlackstone Primary School eHarare ngokusebenzisana kwengatsha ezibalisa olwemfundo yeprimary leyesekondari. Lumanyelelo lwezempilakahle wangenwa iziphathamandla ezivele kungatsha zombili. Omunye wabekade bengabahlonitshwa kulo mkhosi, umphathintambo wezempilakahle uDr David Barenyathwa, utshele intatheli izindaba ukuba ukuphawulwa kwalolu hlelo kuzosiza ekuthini ingatsha zombili zisebenzisane.
This was very uncoordinated. Other schools would provide a clinic, others would provide a nurse, others would not.
Kungaqoqekanga lolu hlelo. Ezinye izikolo zazitholiswa ezempilakahle ukuthi ezinye zingenzi lutho vele. Abogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary kuzokuba yibo abakhokhela lolu hlelo olokubeka sobala ukuthi kuyini okwenziwayo. Kungaba yikutholisa iklinika kumbe ukuqhuba inhlelo zokutholisa abantwana ukudla kumbe sisekelane kwezokuchuthwa kwemidlalo eqinisa imizimba. Konke lokhu sokuzosezeka ngoba selukhona lolu hlelo.
Omunye njalo obe ngumhlonitshwa kiwo engumphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary uProfessor Paul Mavima ulandisa ngokubangele ukuphuza kokulungiswa kwalezi ziqondiso ezeZimbabwe School Health Policy.
The preparations for this were long because we wanted to do a good thing.
Athethe isikhathi eside amalungiselelo alolu hlelo ngoba sasifuna ukuphuma lento enhle. Sesikulungele manje ukuba siluqhube, kungakho siluphawula lamuhla.
Umqondisi wohlangothi olubona ngendaba zenhlalakahle yengqondo yabantwana lemfundo yabantwana abaphila lobugoga olwe-Learner Welfare Psychological Services and Special Needs Education, uNkosikazi Wazanai Nyanungo, uchasisa ngalezi ziqondiso.
Sesizohlala phansi sibone ukuthi esingakwenza ukwenqabela imikhuhlane ebantwaneni kuyini, esingakwenza ukuthi abantwana bazigcine kahle, abantwana babe lengqondo ezihlezi kahle, singabi ledaba zabantwana abazibophelayo, abantwana abanatha okudakayo, siyabe sisenzani sisonke. Sabe vele sifundisana ukuthi lapho kufundela khona abantwana kuhlambulukile yini, singenqabela imikhuhlana ezohudo leminye imikhuhlane ekhangela esitshengisa ukuthi kuyabe kule ngcekeza ebantwini.
Ulandisa njalo ngokunye okuyabe kusenziwa ukulondoloza impilakahle yabantwana ezikolweni.
Lamhla sithakazelela kakhulu ukuthi sokuzokuba le mali eyabivele imelele khonokho kuphela. Ayisonto eyokuthi siyaphonga ukuthi singathola senze okunye nxa singela mali akwenziwa lutho. Sesisithi umnyaka munye lamunye sihlala phansi sithi kuyini esingakwenza ukuthi abantu bethu bafunda beqinile, babe ngabantu abazosebenzela ilizwe beqinile, labo bengamotshi isikhathi le mali begula bebulawa yimikhuhlane enqabelwayo.
Iziphathamandla kungatsha zombili zithi lanxa bezikhona inhlelo ebezilandelwa ukulondoloza impilakahle yabantwana ezikolweni bezingahlelekanga ngendlela evumela ukusebenzisana kwengatsha zombili. Zithi lanxa lezi ziqondiso ziphuzile ukulungisiswa, kulinyathelo elincomekayo ukuba sezikhona njalo zizosiza kwezokuqhuba inhlelo zezempilakahle eziqondiswe ebantwaneni besikolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sama.